Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani zukandaba siyalambulela emsakazweni we studio 7 ngolosibili mhlaka 3 kumpalakazi 2019 olamukelayo ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla phakathi kwamaqhubu amabili ayibandla lezanu PF ele Lacoste lele G40 kukhanya sokuqalile njalo kambe kuzodala mehluko yini kukhetho oluzayo
kuyazakala ukuthi upresident esilayi khathesi base bemxotshile bolabo bantu njalo labantu ababekhona kuma-province nakuma-district bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakhona
ukukhulumisana kwamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaqeda na inhlupho zeZimbabwe sile ngxoxo mpikiswano
ngifuna ukuthi ikoti rule in favor of ilina kuna kuyathiwa ikoti iyenze inqulisenzinqumo esiqondile
kungaba amakhota njalo gawule kunenge esikusolayo ku-ruling kamalaba and laye umalaba ambona ukuthi uyakuphikisa ukuthi naye kufuze esolwe
idale lephalamende lilandula imbiko ethi amalunga alo asesenza okwecansi ezambuzini zedale zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ukudonselana amandla kwamacele ebandla lezanu PF abalisa elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa ele team Lacoste lele G40 sokuqalisile njalo. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMashonaland West umnumzana Ziyambi Ziyambi ongumphathi ntambo njalo wezemithetho uthi amalunga eG40 ahlangana ebusuku endaweni ezijeneyo zelizwe eqoqa ukuphazamisa inhlelo zebandla lizikahulumende. UZiyambi utshele iphephandaba leHerald ukuthi abazatholakala besenza lokhu bazaqotshwa kubandla lezanu PF. Icele le G40 lalisekela umnumzana Robert Mugabe lonkosikazi wakhe uGrace. Abanye abacatshangelwa ukuthi babengabakhokheli balelicele ngabathi umnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Kasukwere, Sevia Kasukwere, lo mnumzana Patrick Juwawo ababaleka elizweni ngesikhathi kususwa Mugabe embusweni bayaphephela kwamanye amazwe. Umnumzana Kasukwere utshele iphephandaba leSunday Times ngesonto ukuthi uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ilunga lezanuPF umnumzana Malaki Nkomo utshele umtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi iG40 izama ukudiliza ibandla lezanuPF.
Ya ungazwa into sikhuluma ngabantu kumbe ungabona sokuthunqa intuthu ukuthi kulomlilo obaziweyo ngale ndlela ongabe ukhuluma nguminister uZiyambi Ziyambi kuliqiniso elingabe likhona ukuthi kwathi kusenzakala laphana kungenwa kwe-new dispensation kufanele abantu bakwazi ukuthi upresident wathi yena let bygones be bygones. Awuzange ube le ndlela yokuthi kucubungwe ukuthi ubani umi njani, ubani umi njani. Kodwa abantu abaningi bazithola bonke sebephakathi wombuso lo omutsha ngendlela yokuthi abantu laba babengazange bahlaliswe phansi bafundiswe nangenjongo kade benayo vele izolo. Batholakala vele lokho bephakathi kwebandla lezanuPF okuyikubana naye owakhatheste uma sikhangela njengokukhuluma ukwenza uminista uzafanisa ukukhona sokusuka lokunzima ukuthi kusebenzeke ngoba vele abantu labana ingqondo lekade benayo izolo lokho benayo lanamhla ungaba ngabe befuna futhi njalo ukuthi kuphambaniseke. Into ofanele siyazi ukuthi kukhulunywa khona ngesikhathi sama-G40 kuyazakala ukuthi upresident esilayi khathesi base bemxotshile bolabo bantu njalo labantu ababekhona kuma-province nakuma-district bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakho labo bantu lokho bekhona la kuZampief lokho bekhona esikhathi ngathi la kuParliament lokho bekhona endaweni lapho kulezikhundla khona
uMongameli Mnangagwa yena lo msekeli wakhe ubabuthiwenga balobudlelwano obuhle yini Nkomo ngoba abantu abanengi bathu ngani kabangenelani kuhle
ngabe kuyisifiso zabantu ukuthi ngabe upresident ubaba uED lo vice president uThiwenga ngabe ngabantu abaxabanayo kodwa iqiniso elikhona ukuthi laba bantu babambana basekelana sekulobunzima bokuthi abantu kuhulumende base bephonga uxotshwa nabantu ebandleni sebephonga uxotshwa kwaba yibo abantu abakhokhelela kwi-new dispensation esingakutho kathesi ukuthi abantu sebekufisa ukuthi ngabe laba bantu behlukana and ungakufumanisa ukuthi laba bantu abaqanjwayo ukuthi yi-G40 bangaba yibo futhi njalo esebekhuthaza kumbe asebezama ukuthi baphehle lowo mlilo ngokuthi kube lokuxabana okukhona phakathi kobukhokheli bethu kathi-ke thina ngikwazi kwethu laba bantu balwa impi ngama-hovisebenz bonke bobabili amboni ukuthi bangaba nayo leyo ndlela efiswa ngabantu thina esikukhangeleleyo kuphela ukuthi kulungisiswe ezomnotho welizwe abantu bakhwelise elizweni labo kuphela zwe
Hello ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF njalo wake wamela isigaba seInsiza South edalele eParliament asenelisanga ukukhuluma lamalunga eG40 kodwa untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuze sihlaziye lolu daba
lokhu akumangalisi ngoba nxa sikhangela imbali yonke yezanu-PF okuhlelayo kusenzakala khona lokhu ubana kwakusiba la mafaction amaningi kule ngxabano yinto nje engamangalisiyo amafaction angkhona aqalisa kudala ngezikhathi zempi ngezikhathi zenari rebellion kwaba le mujuru faction kwaba le lacosti kusakumangalisi konke lokhu vele yindlela aba-operate ngayo kuhlela kula mafaction
ingqungqu tela zeqembu le-G40 ezibalisa uJonathan Moyo oSevia Kasukwere labo Mzembi bonke baphandle kwelizwe bafohla kungaba yibo yini abayiphehlayo limihlangano
angikhole i-G40 asobantu abayi-4 kumbe 5 abantu abaningi ngaye abanye vele bangamamembers ophalamenti abanye bengaba khona kumabutho abanye baba khona esipholiseni so asikhulume ngabantu abayi-3 kumbe abayi-4 ngoba abayi-5 kodwa sikhulume ngabantu abaningi vele ababebekhona kuhlangothi lona lakudala njalo
kodwa lona iqembu le-G40 lisalalo yini ithuba lokugenqula iqembu likamnangagwa ngevoti kumbe ukuhluthuna lisebenzisa amabutho
ayekuthi ezombusazwe ngbezombangazombe zona lezi ngeze epolitiki ngike kunzima ukuthi sikhangele phambili sibone ukuthi lokhu kungenzakala lokhu ngeke kwenzakala ngoba ngikhuluma nje ngo-2017 ngo-2016 akunamuntu ongakholwa ukuthi umbuso kamgabe ungagenqula kodwa kwenzakala so into engenzakala into engeke ngasoze yenzakale naleyo
umnangagwa yena njengomuntu owangena embusweni ngokuhluthuna intambo esebenzisa ibutho ubona ngani uzwa njani nxa ebona ukuzamazama konke lokhu okukuzana uPF
ya kuba nzima sibili ngoba vele lo ongena odla ngamandla uphuma ngamandla uhlala ngamandla ngoba kuzamhlupha khona lokhu nxa egqoke ingwane kumbe umqhele wobukhosi ngoba yena lowo ogqoka umqhele wobukhosi uzahlala esesaba ukubana abanye bamcabangela abanye bafuna umgenqula so kuzaba nzima uzasalengela ukuthula vele
ukasukuwere yena utshele amaphephandaba ngempela viki ukubana uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe kungaba yilokho yini okunye okwethuse amalunga ezanu-PF
kungaba kuyikhona lokhu kuthi sebecabangela abantu abaningi abatshiyeneyo ukuba nengxenye bala maqhinga mbe bala macebo okuthi bebagenqule kungabe kubangayikhona lokho ukwesaba nje ukuthi engxenye umnumzana yokasuke bengancintisana lo mongameli ngo-2023
lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo Ekuqhubekeni kokonakala komnotho welizwe iningi lithi umnumzana Nelson Chamisa engahlala phansi akhulumisane lo mongameli Emmerson Mnangagwa kungaba lobubelo elizweni. Kodwa uDubo ukuthi uChamisa lebandla lakhe ele MDC abananzi uMnangagwa njengomongameli welizwe besithi waqilibezela kukhetho. Lokhu sokubangele ukuthi ibandla lezanu PF lalo lithi nxa abe MDC bengananzi uMnangagwa labo abasoze bacithe isikhathi sabo emakomitini awedalele parliamente akhokhelwa ngamalunga eMDC. Ngezinye indlela umsebenzi usumimpo edalele parliamente kulandela ukudonselana amandla lokhu. Kambe kwenziweni? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomela iBinga North edalele parliamente engowe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda nguye osungula lingxoxo.
Uyamqonda kathi indaba lembiza ngani ubiza abanye bonke kabize yena uyakwazi ukuthi onguye olabalandeli kuleli lizwe mbani laba abanye bangahlangana begide bendawonye kodwa ilizwe kalisoze liye ndawo abantu kabamanyananga ukuze abantu bemanyane uMnangagwa loChamisa kabahlale phansi bekhulume singenza ngani wena nami ngasikwazi ukuthi lokho ekufuza ukuthi kwenzakale asindawo nxa singabe silokhu sikhontinua siya phambili ngale ndlela namuhla sesibulele iparlamente kusasa angikwazi ukuthi siyabulala iphi institution njalo siyasala sesiyini sesiyisomalia uhulumende wakhona uyasebenza njani nxa ilukuzeni iparliamente ingasebenzi zayispeaki kathesi le mthetho okufuza ukuthi nga kaloku introduce phakathi na kweparliamente isimile
kutho ukuthi ke ngokuzalomali
yakhona khona
imumo onjani ukuthi lanxa sokwenziwa ukhetho kwayiwe emakudalekho i-constitutional court eyenkulu kuyo yonke amakhoti elizwe lethu leZimbabwe isiphawulile indaba lingahloniphi ngalingahloniphi amakhoti ngezindlela lithi amakhoti la akwakho ngezindlela aliwa-recognize amakhoti la ngenxa kumbeli ngezindlela mina ngiselisekuzwisisa ukuthi kathi vele khona sibile abantu abale njonge nje ekukhanyayo ukuthi bale njonge engaqondanga esegqekeni njengakho lokuthi lithi na nxa umalaba ikhoti kamalaba isiyethulile okwethulayo libe selithi lokhu alikushoniphi lifunani lifuna ukuthi ikhoti irule in favour of lina kunako kuthiwa ikhoti yenze inqumo
esiqondileengawule kunengesi kusolayo kuruling kamalaba and laye umalaba amboni ukuthi kuphikisa ukuthi naye kufuze esolwe kasiye mlimo ongasolwayo umalaba ngoba uyikhoti iparliament injena iyasolwa i-executive injena iyasolwa akula muntu ongasolwayo so singenza ngani ukuthiwa khona ungasola umalaba wena esuyenze enye into ekwenza ukuthi kumbe kuhluphe khonapho hhayi uyasolwa
umalabaidale
liyakwanisa ukulahleka
mana ngikunika isibonelo esokhetho lwakhona e-America phakathi kwabush lo-Al Gore u-Al Gore lo-Bush kwathi sokuphingwa ahamba kwedale lezomthethwana ndabo kwaba lesinqumo isinqumo selo sahlonitshwa yilizwe le-America akula bantu abadonselanayo
njengakhonokoiyanaipolitiki ipolitiki ze-America nepolitiki zeZimbabwe ziyachiyana e-America akula msocha ongenela kuma-results ama-election eZimbabwe isocha yilelitshoyo ukuthi ama-results lawa siyawavuma kumbe hhayi so umehluko wakhona mkhulu kakhulu awungeke wafanisa e-America nezimbabwe
sibanda mfuna ukukutshela inye into omele uyazi oyaziyo wena kodwa ongayivumiyo kodwa ngaphandle nxa usutshela abantu into engayisiyo ukuthi uzame ukuthi uqathe ngomuntu ukhetho lolo ludlule ka-2013 lolo lokwenziwe sephalamenti futhi kadesi ukhankase ukhululekile ukukholisa okumangalisa usenza into oyifuna akula muntu okwatshaya umuntu akula muntu okwayethusela umuntu akula muntu okwayenzani akula kodwa kwasekuthiwa le ngozi eyenzakalayo ngemva kokhetho ukhetho soluphelile
eli ngiyavumelana nawe ekuqalisweni ngapho osiza nga ama-results asuka atshintshwa aba mathathu namhlanje ngakubuza ukuthi ama-results okuthi khona lupresident abe ngupresident iwaphi anawe kunjalo awungeke wantshela umalaba wehluleka ukuphendula lo mbuzo so lo mbuzo ulokhu ukhona nanamhlanje yiwo umbuzo oza-addressa i-issue ye-legitimate singadingi izinto ezinganazikhanyi kwakuyacaca nasedale kwakhulunywa idale izegi yakhuluma ukuthi yona ilama-result amathathu sitshintshile sasuka lapha saya lapha sasuka laphana saya lapha so ukuthi result eyiyo sibisibili yipi akekho oyaziyo. Indaba singajalisa ngokukhuluma ngalumbuzo ukuthi khona sizawulungisisa njani kusasa. Senzeni njani ukuze siyehlika khonapho.
Mina into engiyikhangelele ukuthi ukhetho lwaziwa yizeki, ukhetho lwaluphethwe yizeki. Izeki iyaziyo konke wahamba kwaqonda lokho aphamanisekayo kwaziwa izeki.
Sina sikwazi awazi lutho gawule kuthi uthi awazi lutho buza abanye ukuthi izanu lezeki zidlelana njani. Hayi lapho ke bangakutshela kulapho ozakuba kwazi khona kathesi urayele nxa usithi wena awukwazi.
Selifuna abanye abantu basale ngemuva, hayi asihambeni sonkeni abantu bonke abahambe beye phambili.
Hayi siyabonga zindala zombili sithe sizichiyeke zinjalo zidibana umnumzana believe gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF endawonye lomela ibhinga north edalela eParliamente engwe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Sikhangele ezivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abazali bahlaba umkhosi kulandela ukuqonga kwembadalo yama-school fees ezikolo zama-boarding. Leli phephandaba lithi kwezinye izikolo abazali abalabantwana abaya kuzifundo zika-form 1 ngomnyaka ozayo batshelwe ukuthi baza kuba bebhadala i-$12,000 ngethemu inye. Idale lePhalamende selilandule imbiko ethulwe ebulenjini isithi kulamanye amalunga edale lePhalamende abethwe ngamagama okuthiwa ayenza ezecansi ezambuzini zedale. Unobhala wedale umnumzana KM Chokuda wethule umbiko othi la ngamanga ngoba kungeke kwenzakala okukhulunywa njengoba edale kuhlala kuxokozela ukuthi akulo kungenzakala ezambuzini njalo lamalunga edale ayaziphatha phansi komthetho wedalelo nalelo. Iphephandaba lethe Herald lithi imuli yakomuyi umnumzana Robert Mugabe ayinamaphepha achiwa ngumufi iwill ngesilungu. Leli phephandaba lithi imuli yakomgabe iyethule ingxenye yoluhlu lwelifa lakhe olutshengisa ukuba wayelezindlu ezingafika zona ezilitshumi. Kodwa ke bathi kuzamele imuli le iyokwenza umhlangano leziphathamandla zomthethwandaba ngoba kungatholakala ukuthi bakhona abafihla iwili yona le bazabotshwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo +12 462 465 0318.
Salibonani bantu be-Studio 7 kanye labalaleli. Hayi igama lami ngeke ngize ngilisho, sokukaningi ngilisho, otherwise bengagcina lami benginyamalalisa mhlazala ngathi ngafika ekhaya. Mina ngindaba le kahle kahle yokuchaywa kumkhokheli we-MDC orobedutshulwa ngamabhuleti ini. Kanti njengoba kukhanya ngathi amaphoyisa ngawezano, why i-MDC ingabi ne-security yayo e-tight? Ibe tight security yabo ukuthi nanoma ngabe behamba becampaigner benganidi nje isecurity yamapolisa, babe nesecurity yabo nje private security e-tight ezokuthi nanoma mhlazana bethe benza ukuthi bengabe lokho bethi abantu be-MDC bebanamanga kodwa kube lama security azobopha labo abenza lobu bubi. Njengoba like kuthiwa bekudutshulwa bekho, why kumele kudutshulwe khona kunabantu and besazi ukuthi kunomkhokheli welinye ibandla? Mina ngicabanga nje ukuthi ayibe ne security yayo nje i-MDC e-tight. inganiki policy ngoba ipolicy ngeyezana yonke into ngeyezana sengathi mhlazana futhi kwawina leyo MDC wonke umuntu osembusazweni kumbe ipoyisa kumbe lisosha bakhiphe baqalelwe phansi ukuqhashwa ngoba bonke laba balemkhube emibi nalemkhube yezana.
Ubaba uJuma engasiqambela amanga engakhulumi izinto ezingekho. Abanye bakhuluma okukhona yena ukhuluma isitshelo kwakhe kasifuni thina ukuzwa lokho.
Kuhlungu lokhu kwenzakalayo. Walibonani walaleli westudio 7. Awukhuluma yimi uNdlovu. Lokho kwenzakalayo kuhlungu cause kuyacaca ukuthi kungamanga. Kabi izihlahla bezihlanyelelwane kumanje sinenkinga amadokotela kumele kuba ngabo ababhekana lezinto ezilonceda wona wabhizi wahlanyele izihlahla into ezizivikelayo ikudlala ngesikhathi baraide bebaspreyile kabe bebabonte abayenza into ezingalangqondo baraide bebaspreyile loku kwaze bekukhuluma kungamanga umuntu uma yelidutshuliwe wayengalimalanga baraide bebaspreyile cause bayenza izinto ezidumu kakhulu abantu be-MTC ntabayaziyo nje kuthi kube la ma-sanction lize lisokole sokuzenza abantu abangcwele abangakwazi ukuphatha ngcono akukotshintsho olungatshintsha kuphethela abantu abantu kuyakuya ngami vele kuba uyabagijimisa too much mnangako bakuthaye cause into abayenza irongo kumanje kube kuncediswa la le-government kuboniswana ukuthi amadokotela yakhe azayenzani azahola njani kusetshenzwe njani akula maphilisi abantu bona lawo bulawa ama-HIV bona ababhizi bahlanyelana lezihlahlela for what abantu basokola just because i-MTC ikuthi nje abantu babaluleke kuqiniso qiniso balibalulekile MDC yiyona eletha ama-sanctions ukuba ilizwe lingakwazi ukucontroleka bezibone bona ngani bazakwazi ukubusa ngcono kuyibo bona bona labo
njani basakaza hhayi siyaphila siyabonga sinhlelo zenu siyabe sizilalele sibili nani bezani bamalisa ngento e-one ugawule lojuma uyathola beyala izinto ezikhulunywa emoyeni eziphuma thezi ubayala uto chamsa bebebadubula bede amapholisa ngawe MDC so nxa ngawe MDC kungani beyaliso MDC ukuthi betshengisele ezindleleni abazama ukulungisisa izana izana kayikhule sibilwane besenza so kathi sihleze emagangeni enxa yezana umbuso wezana lo abazama ukulungisisa into zabo zonke akula lokho kuthiwa kume kwaqonda okwabe kukwanisa ukulwa kuphela bebangibusela kuphela ababenzayo amama abadla bebusa wonke abafundi bafuna okwabo ukuthi kube yibo kodwa abatshontshayo abake bepha umfana umncanda ayeke busa ungathola uze selifika esikhathini sokuthi umuntu ehlanyela amaluba selifuna ukumbulala hhayi zani wayo sesikhathele ngayo
elibingelela studio 7 umagalela lo okhulumayo lapha niyacela ukucebisa abantu bakithi lokubaxwayisa ukuthi bangaze bakhathazeka bakhweze izinhliziyo zabo ngabantu abanjengoJuma. OJuma yibo akade besithi umgabe is surrounded by abantu abangayisibo ngemuva ngale. But namhla sebengene kusame situation kabasakutsho lokho bayapolisha bayalungisa abantu bakithi lingakhathazeki ngabantu abasuthayo. Sicela ukuthi lingatshoni lizibulala imoya lisizwa ubuhlungu myekelena womane siyaphambili insuku zonke ukwenzela ukuthi kusasa limkhothe ukuthi wena wathi njengoba lihlala limtshela insuku zonke and ngiyabonga Studio 7 ukuthi libenza babe khona laba bantu bafike baxhamande bona besithi bayakhuluma bakhuluma into abazaziyo lingazondi lithi kabangabi khona kabake khona sikhulumisane labo sizwanane labo sizwe ukuthi bathini impendulo zabo zithini namhla kuJuma sokumnandi kakhulu sokumnandi lokhani okwedlula kumgabe futhi kamina kangikwazi nabantu bezani kangikwazi ukuthi basebenza njani kuyini abakutholayo kuyini okukhona ku kodwa singabasoli singabasola seze nje kathi kukhona abakuzuzayo thina esingakwaziyo maybe sikhuluma sinje bangena ezitolo esingayisizwe esingena kizo maybe sikhuluma sinje lokho ebethenga impuphu nge-$35 umuntu angasolani khonapho ngaphandle komuntu omela iqiniso.
Salibonani kuStudio 7 mina lami igama nguAdolf Shaba ngilana eJohannesburg South Africa mina ngithanda ukuzibusa ngesimo selizwe lakithi ukuthi bona laba abazitshela ukuthi baphethe abazitshela ukuthi bayabusa babusa ini ngoba njengamanje ayikho into ejabulisa umuntu waseZimbabwe wonke umuntu ukhaliswa isimo ukhaliswa konke nje kwi-disaster ezweni lethu ngakho ukuthi basafisa ukubusa ayikho into engathi bayilungisile kumbe bayiyenze yaba ngcono osebenzayo uyakhala ngoba abalamali. Ngizibuza ngisho nalabo abazitshela ukuthi bayithanda leyo zane yakhona le esihlulekile esithethe izweletha lihlile labayinhlekisa. Yini abajabulela yona ngoba ihlulekile konke. Akukho lutho njengalo ongalupraise ukuthi yenze labantu.
Siyabonga ke balaleli bethu elisithumele imlayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lithumele phela ama audio amafitshane, siyacela njalo lingathuki angaba amafitshane siyenelisa ukuthi sifake abe maningi engadlulike i-2 minutes. Hayi, siyabonga. Sesikhangele ezeMelika, kulamalunga ebandla lamaDemocrats amabili asesuke emjahweni wokumela leli bandla kukhetho lomnyaka ozayo okudinga umongameli. Ababili laba, umnumzana Joseph Sack lomnumzana Steve Bullock, bazise izolo ukuthi abaseyikuncintisa. Sokusele abalitshumi lasithupha abazancintisana, kudingwa ozamela leli bandla kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Khona kusese khona sokuzakhanya ukuthi eyiyo endala yiphi la. Kodwa ke uBiden ngiyabona uqiniswa yikona futhi ube ngu vice kaObama. Kodwa kasazi ke ukuthi kathesi ke zizaba njani, ngoba labo meya la ulo meya lo ongenileyo Bloomberg akazi ukuthi kuzazala nkomoni. I-election ijayele ukuthi ibe nzima ukuthi uyi-predicte kusasemasinyane. So
kodwa bakhona abanye abafana lo mama uKamala Harris abake bangani bayatshengisela ubukhokheli obuqotho, kodwa kukhanya sebesemuva khonale. Ubona ungani singabona bona lapho abasebecineni bekhwela phezulu beze bakhangelane babhekane lo Trump?
Yeah, sizabona sokusiwa kubo Iowa. I-Iowa i-Iowa ayazi ukuthi njani. Yikho lapho kuba le mfihlakalo khona ukuthi ama-Iowa caucus lawana azaphuma lana. So nxa sokuvela lapho ke khona sizabona Iowa noHampshire kusiyale. Umjaho sese is still everybody's race khathesi. Asikwazi ukuthi abantu lezo abalizwayo yiliphi.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni esedolobheni le-Ohio. Bakithi ingoma kaZahara isigqibela uhlelo lodwa lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukudonselana amandla phakathi kwamaxuku amabili awebandla leZanu PF eliTeam Lacoste lele G40 kukhanya sokuqale njalo. Ukukhulumisana kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaqeda na inhlupho zeZimbabwe? Selugqiba ke lapha uhlelo lodlula lamhlanje olivalelisayo, ngisitha dibaneni njalo kusasa. Igama nguChris Gandhi.